soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uTsanono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 Zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba.
Lokhu kungamanga iZANU-PF ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithiwa amakhandidate avunyelwa kodwa ngomthetho sinasinelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court.
Owaye ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF walapha eZimbabwe lakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu.
Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusetshenziswa kwesitishi esigaya amandla kagetsi ngamalahle esebulawayo thermal power station ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi eleZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC lubike izolo ukuba abeZANU-PF ababemele ukuba ngamakhansili sebehle banqoba ngoba bengancintiswanga. Laba ngabathi umnumzana Costand Mombe owechiretsi kuward 6, umnumzana Brighton Nyashadzashe Mahia laye njalo owechiretsi kuward 7, umnumzana Abdurrahman Sapa oweHarare kuward 5, umnumzana Rufaro Daniel Matsika laye njalo engoweHarare kuward 18, lo mnumzana Simbarashe Ngarande owenyarame RDC. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi bazakhweza lolu daba lokwalelwa ukuncintisa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme.
Lokhu kungamanga iZANU-PF ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithiwa amakhandidate avunyelwa kodwa ngomthetho sinasinelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court inika-ke le-decision kuyizibhuqule kufakwe i-decision ele-justice ezavumela ukuthi amakhandidate ethu avunyelwe ukuma kulelu khetho.
Manje sona isikhathi esikhulunywa ngumthetho kubana li-aphile asikayeneli na njalo likhangelela ukuthi liza aphila nini?
Isikhathi somthetho asikaneli impumela le iphuma emhla ka-19 January sinikele amalanga-ke angu-15 esingakwanisa khona uku-aphila-ke i-decision leyi njalo sikhuluma sithanda ukwazisa-ke uZulu weZimbabwe ukuthi sizo-aphila le decision e-Supreme Court.
Manje zona izizathu zoku-aphila elibona ungani ziqinile ngeziphi njengoba umthethwandaba wona usufake isinqumo sokubana kumele bengancintisi labo okuthiwa bengancintisi?
Isinqumo sifakwe lidale elincane thina siza-aphila edaleni elikhulu kunalelo elifake isinqumo. Isizathu zethu esikhulu singesokuthi akula muntu ofuze alise ukuncintisa ezimbabwe njalo encintisa azikhethele ukuthi ukuncintisa ezimele yena singathi kiwa independent kufuna umuntuza engaphandle kweqembu ngaba ikhiphi sini ngaba izangu ngaba yini wonke umuntu ezimbabwe uvunyelwe umuntuza ngaphansi kwesinqumo kwesomthetho eseconstitution yezimbabwe ungakhangela ngo-August 2023 ukhetho olukhulu olwenziwe ezimbabwe abantu bavunyelwa ukuma abanye baze bama baba babili babili ku-triple c kusenziwa yiveki nale esisalisa abantu ukuma kodwa abantu babekwazi ngabakhokheli babo ngalokho futhi konkona njengokwenzakala ngo-August 2023 ama-candidates avunyelwe nxa isimo emabili mabili kube njalo uzulu uyazazela yena ubukhokheli bakhe abafunayo
manje nkuthazo bani elipha abalandeli bebandla abafuna ukuthi baye kuvota kuyini elikukhuthaza khona ukuthi bekwenze kathesa
ikhuthaza abalandeli bebandla labasekeli bebandla labo bonke kuqela nabakhandidate bethu ukuthi beke lonke bekugrawundi ke bekhankasa bemelele ukuthi size ukuthi i-Supreme Court iza kuthini sikhangele ukuthi kufuze sinqobe kulolu daba abantu bethu bavunyelwe ukuncintisa akukho emthethweni akulunganga akufakwanga emthethweni wethu we-constitution ukuthi abantu balishe ukuma besalishe ukuma ngaphansi kwebandla abaye befuna ukuma ngaphansi kwalo ubukhokheli balelo bandla kubavumela ukuthi bame ngaphansi kwebandla lekushipa
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Kolunye udaba olufanayo owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa namuhla ngemva kokuvalelwa esitokisini okwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Usikhala wetheswa amacala amabili elokuphehla udlame lolokungaziphathi emphakathini. Amacala omabili alesigwebo esingedluli inyanga eziyisithupha okutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungamfumana elecala ulakho ukukhululwa. Sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ekhulisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF walapha eZimbabwe zakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu ngoba umnumzana Sikhala wabotshwa wafakwa entilongweni kungenacala amapholisa aseqalisa ukudinga ukuthi icala alethiswe lani umuntu ephakathi njalo bemnitha ibheli thina sonke sikwazi ukuthi okusemthethweni ngokuthi umuntu nxa elicala uyahamba phambili kukamantshi aphiwe ibheli abuye azomelela indaba yakhe nxa egwejwa agwejwe nxa wekuthi indaba yakhe ifuna ifayini ifuna ifayini so lokhu sokusithengisile okusegcekeni ukuthi hhayi indaba kaSikhala akulacala alalo ngaphandle kokuthi yena i-political prison njalo iZANU-PF nomnangagwa bazimisele ukuthi bamhluku njalo bathatha amalungelo akhe bawaphosile kakhatshana.
Manje nxa sikhangela abanye abakutshoyo ukubana kukhanya udaba lolu ngezombusazwe ayiso lokuthi ludaba lezomthetho wena ukubona njani?
Ye liqiniso leli likusegcekeni ukuthi indaba zombusazwe ngoba abanye ababotshwayo ngemuva kwakhe basuka baphiwa indaba zawo zaphambili kukamantshi baphiwa amabheli abanye baze baya ukuyasefa amasentensi akhe yena eyakhe indaba ilokhu hayi ayikafiki hayi kayimeye kusadingwa lokhu nalokhu nalokhu okusegcekeni nje ukuthi hayi indaba le ayiso ndaba yecala but indaba yokuthi indaba zombusazwe sebesebenzisa intshelongo ukuthi balise abantu ababalwanayo endabeni zombusazwe.
Isike saxoxa labanye abathi kungayenzakala ukuthi umnumzana Sikhala usekhululwa ngoba ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi engakhululwa kube lokudonselana amandla kubandla le-CCC. Ubona kuliqiniso yini lo?
Ukuthi engabuye bese futhi udonselana nalo bani amandla ngoba uhulumende ubezimisele ukuthi abhiqikize ibandla eliphikisayo ele-CCC wazama ngandlela zonke azigwalisayo ukuthi engajikubupha osikhala kanye nabanye abafake entilongweni kuyasala kungenabantu kuyasala kunabantu abavuqhwala abantutshwane so se-systematic indlela ayisebenzisayo ukuthi abhihlize i-opposition party kwele Zimbabwe.
Manje njengoba ungomunye oyabekhona emthethwandaba ubonungani nxa kuyikuthi uzagwetshwa ukuthi ahlale njalo entilongweni liyinele yabalikhona likuza kuthatha njani khona lo
ngoba kathesi sesesaba ukuthi sikhulume njalo sitshengisele okusegcekeni ukuthi asivumelani nalokho okwenziwa nguhulumende ngoba kathesi uhulumende engakubopha sohlajikela amakhikha chana bakhohle ngawo njengalokho esikubona kwenziwe kuyikuphulwa komthetho ukuthi atholakale kube sekufakwa kumele agwetshwe ngoba already usesehlalise kumnyaka wonke ephakathi elokhu ekurimandi so basically usesevile isentensi yakhe akumele ayisize so akusena nicala abangalithala analo elokuthi bangafuna ukumgwetshela lona.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusebenza kwesitishi esigaya amandla kagetsi esibulawayo ethermal power station imanyene lenkampani ebona ngenhlelo zamagetsi ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni izolo lapho obekuthe gwaqa izakhamizi inkampani yamagetsi kanye lekhansili yakobulawayo ukuze kwethulwe impumela yokudingisisa okwenziwa ngamakhansila ngalolu daba. Isitishi lesi esisebenza ngamalahla kodwa ukathesi singasisebenzi yiso esabangela ukuthi idolobho lakobulawayo laziwe ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association eyiyo eqoqe lumhlangano.
Sibe ne-opportunity yokuthi sandelela ukuthi amakhansi amaningi matsha yokuthi sibaxwayise ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani ukuthi ngobani o-owner those power stations a-owner i-city council kumba onwa yizeta. So namhla bafika basitshela ukuthi hhayi ama-type disk akhona ekhansi indawo leyana yingekabantu ngekamasipala. Sasesisuka sazibuza yes sidiscasa khonapho ukuthi xa indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-ECD commissioner kumbe isidlala iyithatha ngaphi, akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nomo zona lezo. Hayi khona uzesa
kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona
ngoba esithetheyo ukuthi kumele indaba le siqhubeke silumisana namaminista o-resident sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council bavumelana ukuthi maybe there is need yokuthi benge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo lena bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kule ndlela zokuthi ingarevisewa kudingwa ama-investor e-investorwish so sivumelana to ama-investigations zona la mele qale sukuyenzakala.
Ke kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakobulawayo?
Singakhangela khathesi kobulawayo kuhlala kulama power cards and semaphasithi ngoba ibisebenza encap just that na amagesi engekho then khathesi weare relying on ewine na kungaba the source ewine kobulawayo kalashopha black out because i-backup izalayo abantu idolobhe insurance idinfeather lapha sikhuluma ngabantu abasebenza ezesa ama-employees awezesa kumele kukhulume ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezesa khathesi esi-2024 cutting tech technology vele so kusho ukuthi nxa kungela magesi ama-companies will not see the need to come lezo-investa kobulawayo sakwazi ukuthi khathesi isibhansi lesi sinika ngenxa yokuthi isikhathi esiningi babengela magesi ukuthi bephambi amanzi lana abenga kobulawayo and also ngama-historic landmarks akobulawayo ubulawayo uyaziwa njenge
Nkosazana Permanent Banda umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabulisa kuStudio 7, siyabulisa kuStudio 7, linjani basasazi, igama lami nginguVusi Muzulindlovu, laphana ngisuka endaweni yaseNkayi khona ngale Golitshena kulamajahama. Bengithanda nje ukuthi ngibe mfishane kakhulu, le ndoda okuthiwa nguChabango le ngihle ngihlale phezu kwendawo. Kumhlophe nje ukuthi ithengiwe ngoba akula muntu ongakhipha abantu ethi kuthiwe makuvotwe kahle, ekwathi uzothiwa makuvotwe kahle, ngoba ma kuvotwa kahle manje umbuzo wami ukuthi ma kungathiwa kuvotwe kahle iZANU-PF obisaziwa ngokuriga, irige kungena abantu bezanu-PF uzajabula nalo uChabango ngoba evele ethengiwe nje kuyinto esegcekeni, ngoba angeke udlale ngeriski ukuthi makuvotwe kasha. Kufana nokuthi uthi umdlalo webhora mawuqale kasha, i-team eyesiwinile ukuthi makuqalwe kasha, ngoba vele bavele barobha nje kwatshontshwa amavoti abantu nje kuphinde kuthiwe makuqalwe kasha. Ma sebewakhetha amavoti abantu uza thini uChabango yena?
Ngivuka nje Studio 7, ngivuka njani? Hhayi siyavuka thina. Ngingumele igwanda, ngiyakhala la khala ngalaba abalandeli bezanu and amashona ukuthi as a whole ngithi ngikhale ngala abantu basempumalanga. Laba abantu basempumalanga sebethethe badoma ingqondo zabantu bakithi. Laba nje kwezinye isikhathi singasingababhekanga banamandla, angazi noma banamandla noma banamaqhinga okudoma abantu. Lalila nje loba balonthwa ngumalakhi Nkomo ukuthi ukhuluma uthi yezanu-PF ukhuluma kwencoma izanu-PF yenza lokhu nalokhu nalokhu. Mhlawumbe ithakathwa lokhu, akekho umuntu right ekhanda oright kahle kahle ekhanda. Sorry baba malakhi Nkomo ukutsho njalo, kodwa ngilokuthi baba vele ikudlala ngesikhathi ngoba hayi sinqondo ukuba ngibaba awukho kuwe next nje malakhe Nkomo. So uthi malakhe Nkomo, hayi hayi into yokukhulumayo ma ngozothi wena abantu kumele babambane kukhitshwe izijezi, khitshwe izijezi zomnotho kufitha iZANU-PF, thathe izijezi zomnotho kufitha abantu baseMpumalanga amashole, kulungiswe emashonalendi yonke izinto zibe rightly, mathathe ikhombi imashole nematebeli zabona there is a huge difference.
Sanibonani, sanibonani bafowethu, nasanibonani sakazi nonke nje, sanibulisa mthokazi omuhle nonke bafowethu. Bengakhuluma bekhulume oJoseph Chuma nabogawule nabo laba omalaki Nkomo, bekhulume bethini bethini, beqamba amanga bekhohlisa abantu, kodwa okusalayo ukuthi bonke abantu sebeyakwazi ukuthi vele baqamba amanga iZANU-PF ayikho into eyenzayo. Okugcineni nje kuphela ihlukumeza abantu, ilizwe liyaphela, kuyinhlekisa lokhwana, kuyayangisa, kuyanyanyisa okwenzakala ezweni. Amazwe wonke ngicabanga ukuthi wonke akusadeki manje ilizwe lakithi yilo lihamba phambili ngokuhlupheka, kuyanyanyisa, izinto ziyakhuphuka ezitolo, akuna price control, akuna lutho minoma uyizenzela umathanda. Ilizwe nje lingenamthetho, uma kufika odisemba izinto ziyakhuphuka, fana kwamanye amazwe izinto sihambe ngomthetho ngendlela okufana sihambe ngayo khona. Akuna mongameli, ilizwe lingena leader liyahlupha, kodwa abantu babe lokho bekhuluma izinto abangazaziyo, bafana nabo-Obed Mpofu nabo-Chuma, ufana nalo baba lwabantu Anderson Sibanda, lo baba lohambondo uphelele ekhanda futhi angeke bomfundisi nalelo bandla lakhe amsho liyanuka. Siyabonga, singabisabingela, siyabonga.
Siyadana kakhulu uzisengeza uChabango esezenza yena osele party uPetrusi. Besicela ukuthi imali ikhuluma naye inomali Studio 7 ngelimqathanise lo munye umuntu wePetrusi ongaba isikhulumeli noma uchamisa ngokwakhe, uma uchamisa engekho noma ngubani ongamela iPetrusi, uze tichazele kabanzi ukuthi yena uSecretary General wabekwa ngubani njengobana okwakungelangitsho namastructure epartini. So yena wazifakwa ngubani ukuthi leso sikhundla sokuthi yena usengusecretary Consul General Ola Mandla okurikhola abantu abavotelwa ngabantu efaka abangane bakiyena usebenzela izano usebenzisa amakhodi ngomakhodi hayi ukukhisa abantu yena ukukhula abantu usiyenise lesikhundla esokuzivazela yena uyinkomo yomdaka akazwa lutho uyi nothing ukuthi usi so engabodlala ngabantu behluphekile siyabonga
Studio 7 Studio 7 injani wod gama ngufusumuzu faka khade ubungane umthimkhulu kumale wasendaba zintuli hayi le ndaba yenkayelena hayi izisubuhlungu mpela angazi ngayibaza ngifaniselani ngoba leyo nto abayenza laba ayilunganga neze yazama mpela ulibala ngento eyadlula kudala kodwa nokuvusa amanxephe kwezivusa amanxephe kathi baqondeni laba bantu laba ngento zabazenzayo mina sicela sami sisodwa nje ngicela ukuthi abantu bangethu emadebeni apha sibambane singamandebele sodwa sibambane nje singabe sifaka amashow endaweni zethu sivula iphathi ye-1 ngaphakathi emadebeleni phezinto ezingaze ngazithandiwe laleyo phathi yokusale angeyingenele lokhulu kuwenza umuntu lo eloji yakhe angeyingenele iyathula du
Studio 7 Studio 7 salibonani salibonani makhiwa mahle salibonani bantu bakankulunkulu linjani lonke lapha kustudio lapho linjani libingelelane lonke ngezandla libambane ngezandla ibe yimi endibambile ndikweli bingelelayo danki ngingabonga kakhulu naliphila livuka kuhle lonke ngiyalithanda kakhulu lonke alithanda abantu bamlimi lonke ungani ngiphisela impilo ende ngiphisela impilo ende limsebenzeni uye phambili siyiphambili noma bakhona abazondaba lizondayo kodwa asibonke esilizondayo bangoba bavele abanye abaliqiniso ngabalifuni dankini ndimbonise lapha ngokufitshane nje kufitshane hayi loo ndoda ekuthiwa ngocabango lo usesibonele ilizwe iqiniso lidle hayi ilizwe lifike ngocabango ukuthi kalamcabangwa kule nto ayibhenefitayo ayidlayo manje hayi kodwa iqiniso lankhona hayi kuthiwa ngeisindebele isindebele sithi uphondo ungaza kulugoqele ngelokhuze ngengubo liyahlaba luthutshe kumbe ilahle ungaza ligoqele ngengubo liyatshisa ingubo lithutshe hayi kuza thutsha konke ngiyabonga abantu le mfitshane njalo danki imukhumalo
Studio 7 kustudio 7 ngiyabingelela njalo engingakutsho mina ukuthi yebo ngiyabezwa abathutshaba ngoright umakhubhe lawo e-right umonzora lawo e-right so laba bantu baba-right ekugcineni kuba njani asifundeni khona bhuti right abantu laba masithi baqondile bayenza into eqondileyo kodwa baphetha njani kugcina kunjani ekugcineni asike sivulele amehle sibonene sihlobo zama kunamntu e-right la
kustudio 7 mphinde mbuye futhi okusikhala ngayo uthabango madoda hayi kuzimo okathabango hayi siyamuzwa mpela futhi yena ulungisa izinto maye sikuzwayo lapha sazi ukuthi iziqiniso elinganani ngoba kuthiwa uhambe ugijima wayekhodi wayebhlokha amakhandidate e-3PC kodwa kulawo mawadi kungelabantu so yikho mina bengikutsho before ngithi lina ezumsakazo kastudio 7 unomndoda lo uthabango alimbuzi ngendlela okumele avuzwe ngakhona hayi uthabango alimbuzi masakazi bakastudio 7 uthabango liyamdlalisa uthabango nje mele limbuze mpela sibone lathi ngiyambuza mpela into ezikhona hayi lokuthi abesitshela ngebhayibhile yoke sitshela ukuthi abantu babhaphathizwa ukubhaphathizwa kubhaphathizwane ngubani ofuke abhaphathizwa ngokuthi ekhethele isikhundla sokuthi erholi iphathi akudingi ukubhaphathizwa yes or no mayebuza umbuzo balimbuza ukuthi otshanisa bavuma yes or no engabe lokho esitshela ngento zebhayibhile ezingapheliyo la umbuzo ukhonapho yikho mna ngithi kalimbuzi kahle utshabango
studio 7 studio 7 basakazi bethu abahle nami ngizophawula kancane nje hayi siyabona izanupf iyakhampena straight ngendlela zonke izama ukuthi ithole lekho ifuna ukukuthola kodwa ke eqinisweni mina bengisekhaya izanupf akula muntu oyifuna izanupf akula muntu oyifuna izanupf lokuwina angazi mina bawina njani abantu akudingi nokuthi uyakuzibonela nje abantu ngendlela abayizonda ngakhona abafuni nokuyibona bababona nje begijima ngezimoto apha abantu babekwate ngenye indlela ukuthi laba bantu laba hhayi and izowina yona ngenye indlela ukuthi vele inesitsotsi sayiwina ngaso iZANU-P F bhekani Studio 7 even nabantu abakhomentayo khona lapha kustudio 7 nguphi umuntu oluyekele imuzwa ekhuluma edifenda iZANU-P F ukuthi iZANU-P F hayi yenza into ethile ngaphandle kwabo bona abasebenzela abayisebenzele yona iZANU-P F yiwoko lokho ubizwe uJoseph Chumana labo lokho besithi hayi iZANU-P F seyiyenzile akulalutho lutho njengendlela khona alafana sokuzima lapha
لا lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, umphathintambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken wazise ukuba ile Melika lizaphathisa ele Ivory Coast ngoncedo lwemali efika izigidi zamadola eMelika ezingamachumi amane lanhlanu, $45 million, ezaya kunhlelo zokulondoloza ukuthula emazweni akhelane lalelo lizwe. UBlinken wenze lesi sithembiso ese-Ivory Coast esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika amane. Ukhangelelwe ukwethekelela amazwe abalisa ele-Ivory Coast, Nigeria, Cape Verde lele-Angola. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo ocubungula ezombusazwe lezenotho.
Ukuvakatsha kukamnumzana uBlinken kwele Afrika wasevakatshela amazwe amane. Lokhu kutshengisela ukuthi iMelika isizama ukudinga abangane abatsha njengoba layo ibona kathesi osekwenzakala ikakhulu eSouthern Africa, khonokho ukuthi amazwe afana laboRussia laboChina asebambene leSouth Africa kulethwa yiBRICS. Okwamanje khonokho ukuthi iUkraine ilwisana leRussia kutsho ukuthi iMelika simele idinga abangane abatsha. So kwenzakale khonokho ukuthi ubaba uBlinken ubhodile kwamanye amazwe kangena nge-Southern Africa kutshengisa ukuthi badinga abangane abatsha.
AbeMelika bakwenza lokhu bevele bejongeni sibisibili.
Lo sebedinga amazwe abangawanika usizo abangabuya besekelane leMelika kuzinto zonke iMelika ethi zama ukuziyenza, ikakhulu nxa sokusiya kufika emhlanganweni yabo-United Nations lento ezinjalo. Ukuhambisa $45 million e-Cape Verde, mina ngibona ngani yimali encane kakhulu ekadinga sozinceda amazwe amaningi, ikakhulu lawo awe Southern Africa afana labo Zimbabwe afana labo South Africa. Kodwa eCape Verde ngenxa yobuyanga obukhona kakhulu yimali engasebenza ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu.
Kungani nxa uhulumende weMelika ethumela iziphathamandla zakhe ezwekazi le-Afrika evame ukukhekeleza amazwe anjengeZimbabwe?
Ukuthi khonoko ukuthi eZimbabwe bona bayisola ngenxa yokuthi iZimbabwe ithatha amaplazi, bayisola ngokuthi iZimbabwe bathi ikathesi ayinanzi amalungelo oluntu kahle kahle. Kodwa kungayisikho khonoko kodwa njengoba nitshilo okunye okwenzela ukuthi bekhekheleze iZimbabwe labo South Africa, yikhonoko ukuthi iZimbabwe leSouth Africa sezikhulumile zona zathi zima leRussia, zima langeChina. iChina yona evele ikathesi lwisana neMelika ikakhulu kundaba ze Taiwan, yokuthi iChina ifuna ukuthatha iTaiwan, eleRussia khonokho ukuthi lilwisana lelizwe leUkraine. Yikho okunye osokwenza ukuthi ubaba uBlinken angadluli khona eSouthern Africa, yikho sosenzela ukuthi khona bekhekheleza amazwana lawo eSouthern Africa, lokuzwanana kwabe kube kuncane. Kodwa iMelika ililizwe elidinga ubudlelwano obutsha lamazwe aweAfrika ukwenza ukuthi kusiya phambili bethole abantu abangabasekela nxa sokufika kubo-United Nations lamanye ama-resolution angafunti eyenziwe umhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Butler Tembo ocubungula izombusazwe lezenotho. Kwelinye njabo udaba lwezeMelika lamhlanje kulokhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans eNew Hampshire, lapho okungqikilana khona owayengumongameli umnumzana Donald Trump lo nkosikazi Nikki Haley. Ngesikhangele ezemidlalo, lapho esikhangela khona amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leNamibia lizadibana leMali ngesikhathi sinye, eleSouth Africa lidlala leTunisia, eleZambia lizadibana leMorocco. Emdlalweni wokugcina eleTanzania lizadlala leDRC. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla kumthethwandaba. owayengumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.